angamaphoyisa ngahlala daily befuna ukwethusela abantu, angamaphoyisa afuna ukuthi daily ayenze ama-decision ezama ukudabulisa ibandla thile. Okokuqala nakuthethwe nabo ngoba bagcwele indawo zonke abantu bayihlalelani bayiqhubekela ngempilo yabo, but daily babefuna ukuthi be-create impression yokuthi kungane kubaduku kumbeni baphiwe imali bona labo abasekeluza abantu bengabatelitile ukesecrikithi bebethe bephiwe imali. Kodwa eqinisweni angiboni lutho elisingathi konkona olusenza ukuthi lobo kungahlaliseki khona lapho. Ngifuna nje ukuthi abantu bengahlangani untantu bengakhulumi nokhetho lona lolo lunganaluzange lakwenza ngendlela eyiyo. Yinto ohlupho etshelalelize mntwana leli.
Amapholisa wona khona ngapho kobulawayo singathi agcwele esitaladeni yini? Ayabonakala
emigaqweni kulamapholisa lo engahamba emuthi izimota but imigwaqo ngasuka umhamba ngolungeze rodi kulama-roadblock I think ayi-2 ongasuka singathi wonke ama-roadi ngalidatho i-city center kulama-roadblock.
Khona njengoba amapholisa esithi kulabantu abagqugquzela abanye ukuthi batshengisele ngodlakela ezitaladeni, ubona lokho kungenzeka yini ikakhulu nxa sikhangela ukubulawa kwabantu ababetshengisela okwenzakala ngo-2018 ngemva kokhetho?
Angiboni kusenzeka njalo, kangiboni kulabantu abagqugquzela khonokho. Kodwa ngibona nje amapholisa njengazo njengeyinye zengada zikahulumende ukuthi kathesi yabona lo khetho lungabanjwanga kuhle. Singakaphendula izeki sithendula nguChristopher Mtshwanga. Sena amapholisa kathesi ngawabuza ukuthi yiphi bayithethwe nge-information yona le. Eqinisweni bayakwazi kodwa kulo muntu abazama ukumjabulisa yibuhluphe kulalo.
Ukhona kuyiwa phambili njani babafuzwayo njengoba siyabona uMnangagwa uthi uwinile, uChamisa uthi uwinile, yebo izeki ima lo Mnangagwa, kodwa abesadaki labe-AU labo sibone bama lo Chamisa badayi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle. Kuyiwa phambili njani lapha?
Eqinisweni eliphilayo akuyiwa ndawo, akuyiwa ndawo vele. Khona ake sithi kangabe uyemasona uwinile enenseni engakhontesti i-outcome yona leyo vele uma iwini elo emasoni ayitshengisi ukuthi ilizwe lingaya nga. Baqhubeka nje bezinothisa bona enzele izulu ezimbabwe abasoze bafa bamsebenzela ngabantu nje abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe lona lelo umnotho welizwe nje bewuhle bodwa labangane babo.